ngathi ukondile ngoba kanti sivele abantu nabesukelizweni akusikuthi ukusukelizweni abantu besiya kwelinye ilizwe akuseyibo banikazi belizwe lelo lapho bazalwa khona. Ngibona ngathi kuqondile ukuthi abantu nxa bethe baxotshwa lapha babuyele kibo ngoba ekhaya kusekhaya, yikho ekhaya khonapho.
Ye, kulabanye abathi babuyele ekhaya khona ngale bafike-ke benzeni njengoba-ke umnotho ukhanya ngazani guqa ngamadoda.
Ye, kulapho olohlupho khonapho ukuthi akula msebenzi, akula umnotho welizwe kawumanga kuhle ngendlela okumele ukuthi ngabe umi ngayo, ngoba kuvele umnotho welizwe umi kuhle, konke kumi kuhle, ngabe akula muntu obanjwayo lapha ecelwa ukuthi abuyele kibo. Abantu ngabe bazibuyelela bodwa ekhaya besiyahlala, ngoba ukuhlala emazweni akulula njengokuthi uhlale kini lapho ozalwa khona.
Ye, singathi vele baningi kanganani abadokotela eZimbabwe ocabangela ukuthi bangabiselwa khona ngale-ke ekhaya nguhulumende kaumongameli Donald Trump?
Angiboni ukuthi kungaba khona ongaba njalo. Nxa ekhona bazaba baluthwane, ngoba lapho kunye okukhona kuya ngokuthi abantu baziphatha njani, inxa kuphathelane lo mthetho. Ngoba ungaqamula umthetho lapha ubonakale usunga esandleni esingasizo somthetho, yikho lapho okuhlupha khona. Utholakala ukuthi umuntu usekhona kuma-records elizwe, vele-ke kulula kwesinye isikhathi ukuthi bamlandelele, bambambe, bambuyisele ekhaya.
Yes, ngathi nxa sesigangela sibili, kwini okungathi kwaletha abantu abaningi lapha kwele Melika njalo nxa sebebuyele eZimbabwe akube akwethusi khona nxa bengahanjiswa ngenkani nje?
Akukho kwaletha abantu lapha ngaphandle kokuthi lokho esithi thina yi-greener pasture, ukuthi bazezama impilo engcono engafani laleyo lapho badabuka khona. Akukho sibili okwabaletha lapha abantu, ngoba aluba kungasikho lokho abantu ngabe bakhona eZimbabwe. Njalo akusikho ukuthi ukungabi khona kwabantu lakho yinto embi ukuthi khona basuke bangabi khona ekhaya. Kuyancedisa kakhulu ngoba khathesi sibona laba bantu abaphandle bayasiza laba abaseleyo ekhaya, ngoba ungakhangela ngomnyaka siyangenisa imali khona lapha ekhaya edlula ama-billions athize, sincedisa abantu khona lapha.